Iqembu le-Islanders nazo liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchayela iwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngesonto. Umgadli weqembu le-Islanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguye ohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe yiqembu le-Islanders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulichayela emambuleni phose nsuku zonke, okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu, bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu, yabona I think yabona indaba esifuna eZailanders family, yabona I think ikapu leyo, yabona mina ngithembeka to ama Islanders supporters.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu le-Islanders linqobele Dynamos nge-1 kanye kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanye, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhosso litshayele ze-PC Kariba nge-1 kanye. Iziphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla abahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhosso, bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle esasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela i-PSL amanumber akhona uzananzelela ukuthi i-Highlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona, ukwedlula wonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco kuza lethuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu le-Islanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola, ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu le-Highlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Ngimele isiyo 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanjini.